Siyabonga Sandra ngiyakwamukela sithandekile lichona njani Zimbabwe omuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 ngompandula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wola mngela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ukhulumeni ngakwazi ngela mali yesizwe ukuthi abantu esahola. So ubonga usebenza ungaziya hola ni. Kuzenza ukuthi abaphalizeli bangafaki sibili i-effort egcweleyo emsebenzini wabo. Kuzafekta imfundo yakho le Zimbabwe kulimazela abantu abenye.
Ziyavulwa izikolo kusasa le ndubo zokusilela kwemali lazo zivulwa kubazali.
Baningi abachiselwa imizi kudlakela lwezombusazwe kusukela ngomnyaka ka-1999. Sizakuzwa ukuthi inhlanganiso ye-MDC Veterans Association ifuna ukuphathisa njani.
Kwezemidlalo inguqu yokuthi umqeqeshi we-Highlanders uKelvin Kayindu kasuke ingongo yakhona isikhala okokufuna ukudabuka kulandela kuyangiswa kwaleli qembu ngele Dynamos.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ziyavulwa izikolo kusasa le ndubo zokusilela kwemali lazo zivulwa kubazali. Izikolo zivulwa ilizwe liphakathi kodubo lokuswelakala kwemisebenzi, ukuvalwa kwamafekithali lezinye indubo zomnotho welizwe. UChris Kande weStudio 7 uxoxela umzali uMnumzana Ambrose Sibindi njalo esiphatha amandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwamanje sikhangelele ukuthi izikolo zivulwe, abantwana baqalise ukufunda kanye nababalisi baqalise ukufundisa. Kodwa esingathi siya kukhuthaza kakhulu, ngincenga nginconcoza futhi kubazali ukuthi kabasapote ababalisi babo ngokuncedisa kakhulu izikolo ngezinto zokusebenzisa esikolweni ekufundiseni abantwana. Ngikhuthazela uhulumende ukuthi athintisele izikhwama masinyane ancedise ezemfundo azisukumisele phambili ukuze izikolo zethu zakhiwe, iziqine, zibe zinhle futhi kathi le mfundo yakhona njalo ibe yimfundo esingeni oluphezulu. Kodwa ke hayi sizimisele ukuba sifundise ukuthi siye phambili. Sivula nje isikolo kusasa, sikhuthalele ukuthi siye khonapho.
Ungasitshela ukubana kule ngxaki na ezibhekwe ngababalisi beqala umsebenzi nje?
Yebo, kambe ingxaki zengqondweni ezinye zikhona ezilethwa ukuthi laye umbalisi njengomzali uyanqineka ngokuthi kuyalayo imali yomntana wakhe ukuthi ayefunda, aye lapha esikolweni esingcono khona abhadale imali ngoba imali ingekho. Lokho kwenza ukuthi umbalisi azizwe elaye ehluphekile ngasengqondweni. Ludubo lomuntu wonke ke lolo. Kodwa udubo oluba khona oluphezulu ukuthi ngithe kuvike ekupheleleni kodwa lapha ngathola ababalisi begijima ngama-bookshop, bedobha ama-ballpoint nama-penseli, bekuya bedobha namabhuku futhi ukuthi bayekwenza uluhlu lwezifundo baluhlele oluka-term 3 bezithengela lezo zinto. Ngezwa ke lapho ngakubona ukuthi nansi inkinga kumbalisi, manti udubo kumbalisi osethwele ibhogo lomkhaya elithwalele isizwe.
UMnumzana Ambrose Sibindi umzali njalo eyisiphatha amandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7.
Kunjalo nje ababalise kade bekhangelelwe ukuhlangana leziphatha amandla zikahulumende kusasa, kodwa lo mhlangano bikwawo sudluliselwe phambili kulanga elingakaziswa. Ababalisi bathi bathole nzima ngoba iholo labo liphansi njalo kabasazi ukuthi ilanga lokuthi iholo liza nini. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi, iZimbabwe Teachers Association, iZimta, uMnumzana Sifiso Ndlovu, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngelanga lokuvulwa kwezikolo.
Okwamanje sikhangelele ukuthi izikolo zivulwe, abantwana baqalise ukufunda kanye nababalisi baqalise ukufundisa. Kodwa esingathi siya kukhuthaza kakhulu, ngincenga nginconcoza futhi kubazali ukuthi kabasapote ababalisi babo ngokuncedisa kakhulu izikolo ngezinto zokusebenzisa esikolweni ekufundiseni abantwana. Ikhuthazele uhulumende ukuthi athintisela izikhwama masinyane ancedise ezemfundo azisukumisele phambili ukuze izikolo zethu zakhiwe, izigcine zibe zinhle, futhi kathi le mfundo yakhona njalo ibe yimfundo esingenaphezulu.
Ungasitshela ukubana kule ngxaki na ezibhekwe ngababalisi beqala umsebenzi nje?
Yebo, kambe ingxaki zengqondweni ezinye zikhona ezilethwa yikuthi layo umbalisi njengomzali uyancineka ngokuthi kuyalayo imali yomntana wakhe ukuthi ayefunda, aye lapha esikolweni esingcono khona abhadale imali ngoba imali ingekho. Lokhu kwenza ukuthi umbalisi azizwe elaye ehluphekile ngasengqondweni. Ludubo lomuntu wonke ke lolo, kodwa udubo oluba khona oluphezulu ukuthi ngithe kuvike ekupheleleni kodwa lapha ngathola ababalisi begijima ngama-bookshop bedobha ama-ballpoint lamapenseli bekuya bedobha lamabhuku futhi ukuthi bayekwenza uluhlu lwezifundo baluhlele oluka-term 3 bezithengela lezo zinto. Ngezwa-ke lapho ngakubona ukuthi nansi inkinga kumbalisi, manti udubo kumbalisi osethwele ibhogo lomkhaya elithwalele isizwe.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi, iZimbabwe Teachers Association, iZimTA. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseHarare. Lingakhohlwa ukuthi sizaxoxa ngalolu daba kuhlelo lweStudio 7 Live Talk. Inhlanganiso ye-MDC Veteran Activist Association sisungule uhlelo lokwakhela abasekeli be-MDCT izindlu abatshiselwa imizi yabo kudlakela lwezombusazwe kuqala ngomnyaka ka-1999. Linhlanganiso isungule uhlelo lolungempela viki kobulawayo njalo ithi izabhoda ngelizwe lonke jikelele iphathisa abasekeli bebandla layo. Sixhume obona ngokuqoqwa kwenhlelo zalinhlanganiso, umnumzana Khumbulani Sibanda wasichazisela okunengi.
Yebo baba, sesiqalisile kuya ke izindlu zabantu abazabhidlizwa ngesikhathi ezanu-PF izama ekhetho from 1999 up to today, sibabiza sithi ama-victims. Sesiqalisile ngoba sibone ukuthi abanye bethu sebedibele kakhulu lapho abakhona nendawo ezilahlezi kizo. So sibona safaka amakhanda ndawonye labanye bami, saba liqembu ama-veteran MDC ukuthi siqalise ihlonambelo sizincedisa thina ngokwethu nabanye bethu.
Selakhe izindlu eziyingaki njalo bangaka sebezitholile lezi zindlu?
Khona siqalisa kathesi, sikhangelele ukuthi ngaphambilini sizoyakela abantu bonke baba-afektwa ngento yokuthi ne-disaster bekudilezele imizi ezamtiyela. So khona siqalisa kathesi lomgqibelo ophelileyo last week sike saba loku i-ground breaking kumama wodwa uRegina Mufundlovu indawo ethiwa yi-St Peters ephumula. Uhlelo lolo ngolabantu bonke baseZimbabwe, iprovinsi yakobulawayo esiqalisini nje ukuthi siqale kuyake kobulawayo from zaluqeda kobulawayo ama-provinsi njengemashonaland west, mashonaland east, nendawo lapho khona kwabonakala abantu izindlu.
Lakhe labantu be-MDC kuphela?
Siyakhela okwakhathesi siyakhela abantu be-MDC bona yibo badilizele imizi, yiwo asibakhangelileyo.
Umnumzana Khumbulani Sibanda isiphathamandla senhlanganiso ye-MDC Veteran Activist Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ingxabangxoza iyaqhubeka kubandla leZANU-PF kulandela ukuxotshwa ebandleni kwenkokheli yaleli bandla ebalisa unobhala wezokuqhotshwa kwempiko esigabeni seMashonaland West. Umnumzana Christopher Mutswangwa lomela iHurungwe esigabeni seHurungwe, umnumzana Ruben Marumahoko. Lokhu kwenzakala lanxa uMongameli Mugabe wathi akumiswe ukuxotshwa kwamalunga ebandla.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo entatheli zindaba iMisa Zimbabwe namhla ithumele amazwi entuduzo emulini wake wakhokhela linhlanganiso umnumzana Thomas Deve yena obhubhele eHarare izolo. Umnumzana Deve ube leminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili njalo uchiye umkakhe labantwana abane. Imuli yakhe ithi ubulawe yikuma kwenhliziyo engagulanga i-heart attack. Udeve ube intatheli zindaba edumileyo njalo wake wasebenzela amaphephandaba agoqela iZimbabwe Mirror le-Daily News. Ekufeni kwakhe ubesebenzela inhlanganiso ethiwa i-Deep Roots Foundation. Umoyo ubengumuntu njalo obesaziwa ngokukhankasela amalungelo oluntu kanye lokuqedwa kobuyanga. Udeve uzabekwa kusasa emathuneni eWarren Hills eHarare. Sixhume umqondisi weMisa Zimbabwe umnumzana Nhlanhla Ngwenya othi eleZimbabwe lilahlekelwe kakhulu.
Silusizi kakhulu thina beMisa Zimbabwe ngikutsho lokhu ngoba uThomas Deve njengoba simanje ube ngumuntu ebelothando kulezi ezintatheli izindaba ezingathi ngesikhiwa ube le-passion for i-media lokuthi intatheli izindaba zisebenze zikhululekile njalo ziqhube umsebenzi wazo zingahlukumezwa yilabo ababusayo. IMisa ilokudana kakhulu ngoba kube waba ngunye umongameli kwaba ngumgcinisihlalo weMisa Zimbabwe eminyakeni edlulileyo. So ngisithi nje sikhonapha nje silokudana okuthize ngoba besihlangana laye nje besifama uhlangana laye emhlanganweni ethize engumuntu oziphileleyo danile sisize ukuthi usikile nje engazange kagule ngibatshengisele ukuthi ngumuntu ongaphathekanga.
Siyazi ubesenza imisebenzi eminenginengi egoqela ukulwela amalungelo oluntu. Kuyini kahle kahle elizamkhumbula ngakho?
Ukulwela amalungelo entatheli izindaba kungayisikho kodwa lokhu ade kwenza. Ube ngumuntu oyaziwayo ngokulwela amalungelo ama-artists, ama-actors. Ube ngumuntu njalo obelwela amalungelo alabo abangatholiyo okufaneleyo singathi bepoor. Simazi engumuntu obephatheke kakhulu ngenhlelo ezimayelana lokulwisa ezomnotho. Sikhangele ukuthi uZulu omningi, imajority esingathi ngesilungu, imajority yamaZimbabweans isekudubekeni okuthize. Ube ngumuntu obebambene labanye nje abakunhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi bezame ukuthuthukisa impilo kaZulu.
Umnumzana Nhlanhla Ngwenya ngumqondisi wenhlanganiso iMisa Zimbabwe sixoxela eHarare.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe zithi zikhangelele ukuthi umqhatshi wazo uzazibhadala iholo lazo lonke endaweni yokuthi zithole ingxenye yalo nyanga zonke njengenhlala yenza kulandela ukutshengisela kwazo ngomgqibelo odluleyo ngalolu daba. Umthethwandaba waphezulu usanda ukupha izisebenzi lezimvumo yokuthi zitshengisele ngemva kokuvinjelwa ngamapholisa ukwenza lokhu emadolobheni agoqela iBulawayo, Harare, Gqeberha leMutare. Umnumzana Tamrai Moyo umgcinisihlalo wenye inhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe ezitshengiseleyo ngempelaviki iZimbabwe Amalgamated Railways Union uthi uhlelo lwabo luqhubeke kuhle kula madolobho njalo amapholisa abaphethe ngemfanelo.
Sesikhangele ukuthi khona i-management yona ngokwayo isinze ngenxa yokuthi khona bafuna uloliwe aphile njengololiwe abamthola eyoyona. Khona sizokhuluma kukhanya nxa kuthi khona bona babengasibizanga usho ukuthi khona babengelalo kuzinto abayenzayo. Abala interest ye-organization at heart. So thina sizathi khona babengasibizanga bona thina sezatshela i-board yabo abayobasupervise i-board ye-supervise i-management.
Khona ukutshengisela kuqhubeke kuhle yini?
Okwakuqala amapholisa akazange abazange basiphambanise ikakhulu kobulawayo basuke bayenza abanye ukuthi khona basivalele ukuthi siyenze i-demonstration yethu kungela umuntu ongenelayo kungela umuntu ozasiphakamisa ibe yi-peaceful civil okwamaqhini. Amapholisa abazange basihluphe bahambe lathi from lapho esaqalisela khona sasayichithe ngasesesithi hall bebehamba lathi.
Ngaphambilini kwalingxoxo uthe belingalagwalo lwe-petition kodwa belibhale eminye imbiko.
Besitshela uZulu ukuthi abekwazi ukuthi yiko kwenzakalayo ezisebenzini zakololiwe. I-one of the messages ibibhale ukuthi khona full salaries now ngoba yinto eqhakade kakhulu ngoba laba bantu baquma ama-salaries abantu ezom last year so phela besithi kumbe bazaqhuma nje kwesikhathi esifitshane thereafter babeselokuza babeselisela ama-salaries kulapha ekhona kodwa kukhanya sekuyinto esijayelekile ukuthi khona abaselokuza abantu wona lana ama-salaries aqinyiweyo so besibhalile kuma-t-shirts ethu ukuthi i-salaries now we want our full salaries now
ungasichasela ngamafitshane nje ukuthi kenje vele kuyini ebelitshengisela ngakho
right okwakuqala imali yokhona ngezisebenzisa kololiwe ikakhulu kulaba abaphansi kayiseko kumarket esingathi khona imarket yama-salaries ngoloke kunomuntu okwa-172 njenge-basic salary and yona leyo imali even khona umfana wenkomo yena ngokwakhe kasayiholi leyo mali umfana wenkomo usehola 120-150 kodwa idla khonapho igeza khonapho okwesibindi sathi sisuka kuzimdola singena ku-US dollar kwaba lezi izimali esasingabhadalwanga bathi awu right sizazifaka eceleni abantu kona babethi kona right sile amortization program babekubeka ngesiphiwo kuzishoni ukuthi kona bazabe bezibhadala imali leziyana mbijana zize ziphele kodwa khonoko ke akwenzakalanga sesibala imali zama-overtime long service award kubona laba abantu ababhalisa iminyaka ngoba ama-long service award ethu kule 10 years u-15 2025 kusiyale and enye lenye isevisi ilomholo wayo kukhona lokho abakwenzayo nxa umuntu sekwanise 15 years bakunike i-percentage yomholo wakho kodwa lokho bebengasakwenzi bengasaniki bantu imali so imali zona lezo bathi hayi siyakwazi le mali zenu zama-long service lama-overtime esingawabhadalanga sizazileka eceleni kodwa ngokuhamba ke ezilokhu zenu ibhizinesi yeke iqhubeka isiya phambili sizawube silibhadala kababhadalanga from 2009 ikakhulu nxa sikhangele izikhulakathi ezizikolo ziyavula kusasa iisebenzi azibhadalanga amafizi kodwa bale mali zabo umqhatha ahlezi nazo abanye sebenama-20,000 eceleni andbeng
lo ngumnumzana Tamurai Moyo umgcini sihlalo weyinye inhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe ezitshengiseleyo ngempela viki izaro ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawayo ukusenjalo isikhulumi senkampani kaloliwe umnumzana Fanuel Masikati usanda ukutshela i-studio 7 ukuthi ukuphumelela kwenkampani yakhe kulingana lomumo wezomnotho welizwe njalo inkampani yakhe isebenza gadalala ukuthi izithuthukise ukwenzela ukuthi igcwalise imfanelo yazo kanye leyezisebenzi
Abasakhulayo abedlula kancane ikhulu lamashumi amahlano babikwa besokwe ngonanzelelo ngesikhathi somqando lonyaka embembesi esabelweni seMathebeleland South. Indunankulu yamaXhosa umnumzana MacLeod Ditswane uthi baningi njalo abasokwe kwezinye indawo zelizwe ezibalisa iFort Dickson, Kenilworth, Matapa, Lesilobela. Uthi akula majaha afileyo esokwa njengenhlala yenza eZimbabwe ngenxa yokuthi lokho kwenziwa ngonanzelelo ngabantu abakwaziyo abakwenzayo. Uthi ukusokwa kwamajaha eZimbabwe akunjengakwezinye indawo zeSouth Africa lapho kulabantu asebekwenza bedinga imali. Lonyaka sokufe abantu abedlula ichumi kwele South Africa ezikolo zokusoka. Kwafa amajaha amanengi okumangalisayo nyakenye. Uhulumende weZimbabwe usefuna ukusungula uhlelo lokusoka kusetshenziswa ucingo olubizwa ngokuthi yi-prepex. Soluqalisile ukusebenza ucingo lolu eRwanda kulandela uhlelo lokusoka ezibhedlela olusungulwa emazweni alitshumi lanye kuzwekazi le-Afrika olusekelwa zinhlanganiso ezinjenge Bill and Melinda Gates Foundation lomongameli we-United States. IZimbabwe layo iphakathi kwalolu hlelo. UChawe utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi kungaba kuhle kakhulu nxa uZulu engasebenzisa lolu hlelo ezikolo zendulo zokusoka emaphandleni.
Uhambe sibili kuhle kakhulu asizange sibele zehlakalo zokuthi kulofayo kumbe ogulayo njengalokho uya ukuze eSouth Africa. Uhambe kuhle kakhulu Dube.
Kwezwa yini ukuthi lapha eZimbabwe kungabi lohlupho lololo olunjengalokho kwenzakale eSouth Africa?
Lapha umuntu engakayi ukuyasoka abantwana laba Dube. Uqala afundiswe kuqala laba kuthiwa ingcibi uyafundiswa ingcibi iyafundiswa ukuthi abantwana basokwa ngendlela enje besebenzisa lina lidinga ingamo ukuthi akumhlangathi eyaklinwa ingamo leziyana umntwana munye ngamunye ukondana leyakhe ingamo. South Africa ke abantu abanye sebesenza imali kuphela kungaka isikhangele ngoba akula sizathu sokuthi abantwana bafe Dobie.
Ye, mase sikhangele njalo kukhona ukusoka lokho kwenziwa nguhulumende. Kambe indawo lingasebenzisile khonoko likuhlanganise lokwesintwini. Akuhambelani nini?
Well, okwenziwa nguhulumende kuyafanana Dobie kulaba abangalandeli amasiko akithi. Awakithi kungangaye umntwana esokiwe ungena endlini njalo kuthiwa ebhumeni. Ubuma yilo leli abantwana bathi babesokiwe bahlale khona phakathi bakhangelwe likhankatha. Ikhankatha liyabe lihleli nabo libakhangele lakhe les nxa esuka laphana kumele ke ahambe emyalweni. Umyalo yikuthi bayelaywa. Akufani nje lokuthi ungene esibhedlela uphume usungene emahlangeni, hhayi kumele ulaywe kuqala nxa uphuma ebhumeni.
Ye, sizwile njalo kulabanye abathi ukusoka ngakuyamiswa ngoba nxa umfana sekhulile enjalo uyamele ezicabange ukuthi ufunani. Kambe lina libona njani khonokho abanye abacabanga ngakho?
Dobie, umuntu okukhuluma leyo nto leyo nxa ekhuluma ngokusoka uchitha isikhathi sakhe. Thina sinosiko lethu, ngakho umuntu ozathi abanjwe ngamandla ukuthi ayesokwa nxa engafuni. Kodwa into elimele liyazi ukuthi isigogo sigoqwa sisemanzi. Lokhu ukuthi umntwana ozazicabangela sekhulile ukuthi ukusoka kumele ahambe ayesoka akusebenzi lokho.
Induna yamaXhosa umnumzana MacLloyd Itshawe obekhuluma le Studio 7 esembembesi esabelweni seMathebeleland South.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela udaba lokuvulwa kwezikolo abazali bebhekane lendubo ezibangelwa ikusilela kwemali.
Thumelani i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli welemelika umnumzana Barack Obama uthi umhlaba umele umanyane ekulwisaneni lomkhuhlane we-Ebola ukwenqabela ukumemetheka kwawo.
Inhlanganiso elwela ilungelo likazulu iyethesa amabutho okuthula awamanyane we-African Union icala lokudlwengula amantombazana kwele Somalia.
Ula. Umtana muya kula kula sanguma kaluya yeli.
Wezempila kahle inengi labantu elithenga imota ikakhulu eJapan selikhetha ukuyazithathela eTanzania ngoba lisithi kwenza intengo yehle. Ukucubungula kwenziwe iStudio 7 kutshengisa ukuthi abanye abantu abaya eTanzania leZambia bafumbathisa iziphathamandla ukuthi zithole incwadi ezitshengisa ukuthi bahlabe amajekiseni ukuvikela emkhuhlaneni we-yellow fever kodwa bona bengenzanga lokhu okungabafaka okungafaka iningi engozini yokuqhamuka komkhuhlane. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe eTanzania leZambia athi umuntu wonke ongenayo kumele abe elalincwadi etshengisa ukuthi wahlaba ukuvikela ukuthelelwa lomkhuhlane kungakhathalekile ukuthi uzohlala kumbe uyadlula nje. Lokhu kwenzelwa ukuthi imikhuhlane ingamemetheki ingena kumazwe lamazwe. Kodwa abezempilakahle kuleli bathi uzulu kakuchayi ndiva lokhu ekhetha ukuthenga lezi zincwadi kulokuthola umuthi. Umuthi lo ubiza amadola ngamachumi ayisithupha, kuthi ukuhlaba kubiza amadola alichumi, kodwa incwadi le yamanga ibiza amadola amahlanu kuphela. Unkosikazi Hanani Mlizane, osebenza emgceleni weZimbabwe leZambia eVictoria Falls, uthi abantu abathengisa lezi zincwadi zamanga abazifihli, kodwa lapho kufika ibhasi evela kuleli, bahle bayigijimele egcekeni nje. Uthi abathenga lezi zincwadi bacabanga ukuthi behlisa indleko zohambo bengazi ukuthi balakho ukuba bebe bezikhokhela ukufa. Uqhubeke esithi ukuthenga lincwadi kungaqila abaphathi bomngcele kodwa kungeke kuqile lomkhuhlane nxa usukuhlasela ukuze ubone engani uvikelekile wena uvele ungahlabanga lutho.
Kodwa sikwaziyo ukuthi imikhuhlane enjengaboyellow fever imikhuhlane evikelekayo. Ethi nxa umuntu engazange avikeleki ngokuhlaba ijekiseni umuntu uyakwanisa ukuthi abhubhe ebulawa yilo umkhuhlane.
Unkosazana Samkeliso Ncube oyisakhamuzi uthi kuqakathekile ukuthi izihambi zilandele izimiso zempila kahle lapho zichapha imigcele ikakhulu kathesi zokulala imikhuhlane ye-Ebola esihlasele amanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Uthi ukungaqakathekisi impila kahle kanye lokungakhulumi iqiniso umuntu esithi uhlabile yena engahlabanga kumbe esithi akayanga elizweni elithile yena ehambile kwenza kube lula ukuthi limikhuhlane imemetheke.
Singakhangela kathi sikule minye njengabo Ebola, ngokunjalo kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele njalo bazinakekele bona baphinde banakekele imuli zabo.
Umnumzana Nomeni Phiri oyisakhamuzi njalo uthi abantu kumele bafundiswe ukuqakathekisa ezempilakahle, batshelwe ukuthi kuyini abakuhlabayo njalo bekuhlabelani ukuze babe lakho ukukhipha imali ezikhwameni. Uthi udubo olukhona kuleli ukuthi ulwazi ngezempilakahle alusekho, abantu bayahlatshwa bengazi ukuthi bahlatshelwani, abanye ngabaqambelana amanga, abanye ngabazingenela ebulenjini bese bezenzela izinqumo bengelalwazi olaneleyo. Uqhubeke esithi njengoba sekulenani eliphezulu labantu elihambela eZambia leTanzania, sokumele uhulumende alethe imfundiso ngalijekiseni abantu bangakuzwa emangweni lapho abaqambelana amanga.
Inkinga esihlangana layo kakhulu ngendaba ye-drug lay, besicela ukuthi uhulumende ngezikhathi ezizayo ma kule nhlelo ezikanje eqalazisa abantu sibekwazi ukuthi kulolutho olunje kulokuthi kubuye ngudlu.
Umnumzana Peter Ndiweni oke waya eTanzania uthi yena laye kahlabanga wathenga lincwadi ngoba ukuthola lijekiseni kwakuzenza indleko zakhe zibe phezulu okwamagama. Uthi kugada ibhasi usiya eTanzania ngamadola alikhulu i-$100, ezinye indleko usendleleni zibe ngamadola ngamashumi amahlanu i-$50, okutsho ukuthi angadinga ukuyahlatshwa kuvikela uyagcina esebenzise imali phose amadola ngamakhulu amabili lengxenye i-$250. Kodwa unkosikazi Mlizane uthi izihambi kumele zinanzelele ukuthi ijekiseni le ivikela okweminyaka elithumi, othi ungakukhangelisisa ubone ukuthi yimali encane ukuzivikela wena kanye labemuli yakho olakho ukubathelela lomkhuhlane ekuphendukeni kwakho. Uthi kuqakathekile ukuthi uzulu azi ukuthi umkhuhlane lo uyavikeleka kodwa awelapheki, kungakho oqilayo uyaziqila yena.
Oqathekile ukuthi umuntu azinanzelele azazile yena ngaphakathi ukuthi uhlaba lamajekiseni uyabe sevikele yena, wavikela abanye abantu abaseduzane laye, waphinde wavikela ilizwe leZimbabwe uba lingayitholi imikhuhlane le njengaboyellow fever.
Umkhuhlane we-yellow fever ucatshangelwa ukuthi uhlasela inkulungwane ezingamakhulu amabili i-200,000 yabantu ngomnyaka. Amathumi ayisishiyagalolunye ekhulwini i-90% yabo ise-Afrika. Incwadi zithi lanqala umkhuhlane wawusuphela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo, abalandeli beqembu leHighlanders kabaselalo ithemba kumqeqeshi wabo uKelvin Kaindo ngemva kokuba ibhoso ibhaxabulwe kabuhlungu yiDynamos ngempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Abazonde bagane unwabo abalandeli beqembu leHighlanders ngemva kokunqotshwa kweqembu labo nge-4-1 ngeleDynamos, okungokwesine ukudliwa kwaleli qembu ngeleDynamos lonyaka ngemva kokutshaba kabili kumidlalo yeligi ndawonye lokunqotshwa elikwenziwe ekuqaleni komnyaka kunkezu ye-Pop 90. Lesi simo sesidale ukuba iningi labalandeli lihlamukele umqeqeshi weqembu uKelvin Kaindo, yena abathi usephelelwe ngumcabango. Imibiko eminingi emakhasini atholakala ebulenjini lapho kuhlangana khona abalandeli bebhoso ngethi uKaindo akahambe njalo bayabe silela labo abamsekelayo. Umsekeli weqembu leHighlanders uSibonakaliso Ndlovu yena wekele lokho emsebenzini namhla ethi inhliziyo yakhe ibuhlungu ngokudliwa kwebhoso.
Kuzwisa thina abalandeli bayiHighlander ubuhlungu ngoba yabona lasemsebenzini kuhambe kanzima.
Ekhuluma ngemva komdlalo wangomgqibelo uKaindo uvumile ukuba iqembu leDynamos lilikhulele lakhe kodwa wavika ngokuthi abadlali bakhe badlala besesaba ukusolwa ngabalandeli nxa bedlala leDimbare. Iqembu leHighlanders lisasekhona kumncintiswano wokuphakamisa isicoco seligi, kumncintiswano wenkezo yeChibuku kanye lomncintiswano weMbada Diamonds, okutsho ukuba uKaindo usaselalo ithuba lokuba athobe inhliziyo zabalandeli beqembu zona ezopha igazi. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.